So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba hola mukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngwabakazi 2022 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ku-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intathele izindaba eStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokhe kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imizilizi idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga umhlali wakobulawayo uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council layilandele futhi ischedule abasifaka ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72 hour water shedding kodwa baqine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi evuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuyavele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kungani nxakele.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakobulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhishwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwamkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwa babo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi umkhuhlane lethi na gasoze sigijimela ukuyahlatshwa injekisheni ngimithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina gasoze siyithakazelele njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyasila. Umkhuhlane yengamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga abona lawo baphiwa nguNkulunkulu kodwa ke thina kasisakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakuzwa ukunukelela kwemithi leyo la engasanukiwe esibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa ivaselina nale kuyafana nokuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho sesikholelwa kuyena lo wasibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kuba lalokho kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke.
Hayi mithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi ikuthi phela iyabingelatsho kambe yona indingindi le esisuke emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowele Africa ibaleke Africa izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabeyengena kuwadi ichayizi yechayindlini. Hayi abazokho lo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabizwa kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe emthandazweni njalo yabisiyenziwe igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane ngobana kulamanzi okugeza kulamafutha okugeza okugcoba ngawo I mean to say amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuthi singathatheli imikhuhlane njengama-measles yona leyo ama-smallpox lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu ngalokho-ke hayi thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kulo mkhuhlane ongasozwelatshwe uyabe ungasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa-ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukuphezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye, empeleni vele limali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babebalana yazi le zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho nguvuka nje ukuthi khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ikho engibonayo. Njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa ukukhethwa abantu abathathu, ukukhethwa abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayo ukubona kwami lokho. Imali le iqondile sibili ukuthi ayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi ngokungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwenkona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele suvotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali holy imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani bakuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Oba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor wajajena omela igogwe nembudziya edalele parliamente ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak kusacutshungulwa icala eletheswa uwajajena. Ngolwesihlanu imota zikawajajena ezimbili zithethwe lugatsha lwezak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho. Ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla fahla lapha msakazi. Kule ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica badukana benzani, bakhulumana kubi, mthakazi sihlahlabani. Bazwela usizi kakhulu mthakazi. Msakazi ngoba ngani
yazi ukuthi ungakhangela uRukinyata elo odinga bake baba nengqabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona. So into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela. So wena nothukayo uyabe ususele ngapi? Eish, bazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathu chamise uzangena lungisa izinto. Ukulungisa kachamise izinto ukuthi amaNdebele asebenze ngobunenge esiNdebeleni namashona esebenze ngobunenge esishoneni into esiyikhangeleleyo. So umqondisi into efuna yona leyo. So wena othuka uyabe ususele ngapi sokunjalo? Hayi futhi inkosi yami.
Salibonani, salibonani bantu bezimbabwe, salibonani balaleli beStudio 7. So lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhulunya indaba ezinzima. ISouth Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu njalo laba abantwana bengela lapha abangayakhona. So lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganisa amakhaya babone abakwenzela ilizwe. Ama-industries avalwa lapha eBulawayo maningi kakhulu ukuthi mayivulwa abantwana bangasebenza sini. Kodwa nxa abantwana beza besebetshona sebegijinyiswa sebebulawa hayi bakithi futhi akuhlupheka amaNdebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana baseSouth Africa ngamaNdebele. Amashoni agcwele khona le ngodriva bamagonethi batshona bebulawa. Kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko? Ukufa komuntu kuyinto enzima. Njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu. Ngeke kube nguhulumende wezihlahla. So zwelana abantwana libalungisile. Akula futhi i-industry engavulwa ezilongile izwe lelingi la mali yalo. Kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona. Bangavula ama-industries kathi imali izabe isehlulayo. Ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest. Abantwana basebenza ekhaya baphumule. South Africa isalele lelizwe la.
Yeah, Studio 7, Studio 7 njani? Yeah, imthwakazi Republic Party iyabahlaba abantu abaningi. Abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathepelelendi. Imthwakazi Republic Party yonke le yihamba ibahlaba ibahlaba. Babona phela ukuthi maye imthwakazi Republic Party thathi emathepelelendi ayo. Labo bona basishoneni babasela sisabile lapha emathepelelendi. Okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpela sisilithembile emathepelelendi yizapho hayi ehluleka kudala. Ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe lo mama lo waseBotswana lo mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe lo mama lo nasima kungaye ku Congress mama lo nasile fako sibele ebe ngu Vice President kamqondisi umqondisi hayi ku right impela ku President usasikhokhelela kahle kakhulu kodwa mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe lo mama lo lekhono impela hayi imbokodo eziningi sibele engazivusa sibile amakhanda ngoba mama lo lekhono straight ukuqinisa ukuthi keeper njengoba linjalo njengomqondisi yiba abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi hayi khona labo abantu abawelokho bechange befihla umphini bese saba hayi nasifuna abantu abanjalo okhethiwe Bebe umqondisi moyo yeyi abantu abangasimela labo sibili sisibathile sisibathembile komthwakazi.
Ah siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni. Siyacela ngomusa, siyacela ngomusa. Umprofiti lo okhulumileyo, ah siyemprofiti vela kulanto othwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni. Kakulanto othwa ngumprofiti. Ngani uthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka? Akulanto othwa ngumprofiti. Umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behlebelahlekelwe lithemba. Bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lowo. Asihambeni siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo. 2023 kuya lenye into elingayaziyo. Kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emaNdebeleni. Kulabantu bakamthwakazi, kulabanye abantu be-CCC. Abanye abantu angazi ukuthi umbono wabo unjani ngani bathengwa labo futhi ngenye iparty futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma lamagama abantu. Hayi, okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadlinyoka, kulabanye abadlinka, kulabanye abadlintobani. Dlani uthule kusenhlizweni yakho lokho. Ungambona mina ngikuzana uPF nyekela. Umbone ku-CCC nyekela ikho le bembona khona. Umbone ukuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela. Lawe nqa lapho khona yenza lokho. Ikho le bona la nqa sithatha mama, sithatha mama bangafana. Niyomnyu uchoice omnyama, omnyu uchoice obovu, omnyu uchoice omude, omnyu uchoice omfitshane. Asikwenzeni ngenhliziyo lokho. 2023 asivote asiregistreni phela sizovota nini. Ngibone 2023 uthule difference kule mnyaka yonke le ngu 42 years. 2023 uza lokunye lapho andiniki asiyem profit but ndithengise enye into ezayenzakala kuphele ngayibalayo kusikati eBhayibhelini ngayibona. Asihambenini kuphela siyevota kuphela sivotela amabandla esiwafunayo kanti itshotshoze yothi votelani liphi hayi ngilalwelami mina kuphela kodwa kanti itshotshoze yothi lani hambani kile. So lina hambani emabandleni enu lo ofusapotayo livote libuthi ansephuma yithini. Ngiyabonga kakhulu buyali registry yobuningi wenu kanate siyaqotshwa emazweni liyaqotshwa emazweni lokho lithi lifuna ukuqumila izwe phakathi liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni liyabuthwa njengenkukhu sifaka emazweni kweni siyethengiswa liyehluke ukuthi lizokhulela elizwe lokho lithi yebo badala libone indili zavota kuhle abadala thina lithi
esalungisele ukulungisa okubili nalicatshile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebelena lokhuluma elihlali imsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu-3C vele abangithandayo bangithola ngale ku-3C yiphathi yami engiyifunayo vele ngaqalise iseseyi-MDC katswankirayi ngazoyilandela i-MDC alliance namhla ngu-3C vele kantshintshi phathi hayi kantshintshi ngiyabonga
studio 7 lifuka njani basazethu lifuka njani basazethu abahle kungumsebenzi omuhle elisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakazi ye hayi nathi siziphilele kakhulu bagithi siziphilele ye mina lo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba ugawule lezani upf yakhe ma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu basezimbabwe sidinga ama-magistrate asezimbabwe hayi ama-magistrate we-ZANU-PF sidinga amaphoyisa abe ngasezimu engabe ngawe-ZANU-PF sidinga amasosha abe ngawezimu engabe ngawe-ZANU-PF sidinga amanensi lama-teacher lababalisi bebe ngabasezimu hayi abe-ZANU-PF yizi zinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akungabi bengakolonizwa yi-ZANU-PF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we-opposition party ubheke bona ukuthi hayi ngizoyamangala emthethweni kanje kanje umthetho udlala indima yawo njengomthetho hayi njengeZANU-PF so labo bantu bonke mbabala amatisha amaphoyisa amasotha bonke labo bantu labo amanesi konke lokuyana yini bonke labo bantu yebo basebenzela igovernment but basebekolonizwe yiZANU-PF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if ma ungeke kuZANU-PF suzithola ususekekingwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ungasowezanu-PF yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
salubonani salubonani kustudio 7 siyalibingelela lonke ngomusa langothando siyalibingelela abantu bakithi ezimbabwe hayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondanga kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba undebele according uthamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu Ndebele kakhulu kakhulu nanxa uyisapoti zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamathini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTsongrai bezebecabane labo Gibson asoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTsongrai wayesesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba lotshintsho olungcono ikuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwe nandebele mpela malumane ibuyini ukuphethwe ngulo jaha uyothamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa akwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imota kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangele ukwedlula Ukraine ngoba la iRussia angithi nxa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enxeso kulokunye okukhangelela ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasotsha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Ye, la mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant ile. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu. Yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe namabutho ayo khona phana. Ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia. Kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyakuchapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le. Umoya lwana mubi kakhulu. Umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokwesatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa. Ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station. Kumbe yona i-nuclear station lena ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana. Bese kugcina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu. Umoya obulala khonapho sibili. Umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni se Texas.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi siyabonga isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaquphula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.